Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla zibu-11 Nkwenkwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha olulawula ezokukhulumisana olwePotras luthi imali yedatha yokuxhumana ebulenjini ngamafoni eZimbabwe ayiduli kangako, okukhona ibuyanga nje kuphela.
Abantu abaholi imali eyaneliso ukuthi khona bathenge idatha.
Udubo lokusilela kwemota zokuhambisa liqhubekela phambili lancamongameli Emmerson Mnangagwa ethembise ukuthi uhulumende usezavumela amakhombi ukuthi angene emgwaqweni engekho phansi kwenkampani yeZupco.
Uhulumende wayezama ukuthi wayecabangisa kwezintende
usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangudya uthi umlayo wethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa owalisa amabhanga ukukweledisa abantu lamankampani imali uzasebenza okwesikhashana nje kuphela.
Abantu bezana bayesikolo kodwa abasisisi economics, asikwazi ukuthi economics yabo bayifunda ngaphi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lulawula ezokukhulumisana olwePotras luthi imali yedatha yokuxhumana ebulenjini ngamafoni eZimbabwe ayiduli kangako, okukhona ibuyanga nje kuphela. Lokhu kuphume emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso elwela ilungelo lentatheli zindaba iMisa Zimbabwe oqutshelwe enyanga izolo. Bekule komiti yedale lephalamende ebona ngezokukhulumisana i-Information Communication and Technology, iPotras, ugatsha lukahulumende lwezokukhulumisana kunye lamankampani encingo iTelecel leEconet. Sixoxe lomgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngokuqutshwa kwemibiko ebeyiyo kade ilawula lomhlangano umnumzana Peter Moyo.
Hayi, kuhambe kahle sibili. Into kade ikhona ukuthi iICT committee engiyichairayo ibize umhlangano obe ugoqela iMisa Zimbabwe, iConnect, Telecel, Netone, Zesa, labanye oConsumer Council of Zimbabwe kade bekhona. Bungumhlangano omkhulu Potras, bungumhlangano omkhulu sibili ukuthi sibonisane ukuthi khona kathi idatha leli kuyini lidura kangaka, lidurela abantu. So abantu abeMisa Zimbabwe kade besibizile onompilo, yibo kade bepetitioni iparlament. So ikomiti yami zasesihlala phansi sathi hayi madoda, asibizaneni sonke sibonisane le into ukuthi khona kathi idatha kungani lidura eZimbabwe ukudlula amanye ama-Southern African countries wonke. So kube emgceke, abantu baphumele lentani zabo, kodwa ke kuphume emgceke
manje kukhona lokho okuphumileyo emhlanganweni lo. Kuzasetshenziswa njani ukuthi indaba zedatha kuhambe kuhle, kungabi nabantu abakhalayo besithi intengo yakhona iphezulu?
Mnumzana, okuphume emgceke ukuthi khona idatha eZimbabwe is 0.001 nxa silinganisa lamanye amazwe. South Africa iwe ngathi sihambelana layo lichipile idatha. Ukuphuma kwezileyo ePotras ikisiphumisele konke, bayenze research which you cannot dispute. Into ekhona yibuyanga babantu beZimbabwe, abantu abantu abaholi imali eyaneliso ukuthi khona bathenga idata. So abantu ezibakwe abana mali, amakampani kabhadali. Nga ikampani ibhadala 20,000 before tax, before i-medical aid nokunye, usala le malini. Kusho ukuthi usala kuma 10,000 noli data leyenza 6,000. So kusho ukuthi khona, so into ephumileyo ukuthi abantu beZimbabwe abana mali. Yikho kuphumileyo savumelana sabonisana ukuthi hey, abantu abaholi imali madoda, singaqambelana amanga even thina iParliament akula imali esitholayo. So la almost 180 US dollar per month. So kusho ukuthi khona nxa usiya black market lapha ukuthi uyothenga imali leyo. Imalini akula lutho. So yikho kuphumileyo khona ukuthi aliduli idata leli. But into ekhona ikuthi khona abantu abalamali. Amakampani kaholisa abantu imali enelisayo, including uhulumende kaholisa izisebenzi zakhe imali enelisayo. Yikho ubona abantu bese idata liyadura. Kodwa ke sokutshengisa emgceni ukuthi khona akaliduli, but lidulela abantu ngoba abalamali, abaholi. Yikho kuphumileyo mnumzane. So hayi, ngiyabonga kakhulu mntokazi ukuthi khona ikomiti yami isebenzile sibili ukuthi siphumise emgceke ukuthi khona sivumelane ukuthi hayi madoda singabosolana ukuthi oyikhonethi bayenze lokhu, inethi one yenze lokhu, itelesiyeleni sohoni. Kodwa into ekhona yibuyanga, into enkulu. Ngiyabonga.
Umnumzana Peter Moyo ngumgcini sihlalo wekomiti yedalela eParliamente ebona ukuqutshwa kwembiko i-Information Communication and Technology. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esenyanga. Lokusilela kwemota zokuhambisa luqhubekela phambili lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ethembise ukuthi uhulumende usezavumela amakhombi ukuthi angene emgwaqweni engekho phansi kwenkampani yeZUPCO. Umnangagwa ngomgqibelo ebusuku wethule umbiko wesiphangiphangi esazisa amanyathelo ambalwa agoqela ukuvunyelwa kwamakhombi, ukumisa ukweboleka imali ngamabhanga lokunye okuthiyeneyo. Abenhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo abethimphatshelu bathi amanyathelo la athathwa ukuvimba ukutshengisela okwakuqoqwa ukuvala ilizwe ngokungayi emsebenzini, abanye abathi kwagcina kungaphumelelanga. Izolo umphathintambo wezembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele intatheli zindaba. Ngemva komhlangano wabaphathintambo iCabinet ukuthi uhulumende uphakathi kokudinga indlela ebalulekileyo ezakwenza ukuthi imijova ibhaliswe ngokusemthethweni ibuye emgwaqweni. Kodwa uZulu uthukuthele esithi kumele uhulumende alungisise lolu daba ngesiphangiphangi. UMavis Gama usedulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ensukwini esanda kwedlula, iningi labezimota ezithwala abantu bagcine sebephuma kusivumelwano sokusebenza phansi kweZUPCO bekhala ngokuthi imali abavumelana ukuba bazoyithola bengayitholi, besithi lalapho bezithola lezo mali zingasabancedi ngalutho njengoba ziyabe seziwile isisindo nxa uqathaniswa ledola leMelika. Lokho kwenzakala njalo ngesikhathi amapholisa esesungule umkhankaso wokubopha abezimota ezincane labamabhasi akade ezethwala abantu bengela mvumo ngoba bengekho phansi kwesivumelwano seZUPCO. Omunye wabameli bezigaba edalela eParliament labatsha, iJunior Parliament emela isigaba seNorton, ukuda kwashe Madziwa uveza ukukhathazeka kwakhe ngalolu daba.
Kuzosiphambanisa ukufunda kwabo ekilasini njengoba bezolahlekelwa zifundo zakuqala zekuseni. Kusitsho ukuba akasoze aphatheke kwisifundo sakuqala sesesibili kuba efike esikolo ngabo-9 yena umuntu kumele aqale ukufunda ngabo-7.
Okusekelwe ngowake waba yisiphathamandla senhlanganiso yezifundi zemakolitshini lemayunivesithi eyeZimbabwe National Association of Students Union ZINASU uJingani Shoko.
Uhulumende kumele belethe intsho yakudala iphenduke emgwaqweni so that it complement ukuthi isolution yokuthi abantu bekwazi ukuhamba ngela nkinga yokuthi uhulumende kumele ukuletha intshoko yakudala before COVID.
Omunye wabasebenzisana labenhlanganiso yabatsha eye Youth Advocacy for Reform and Democracy YAD uSteven Isibanda laye uthi makudingwe indlela zokuqeda lolu dubo.
Uhulumende wayezama ukuthi wayecabanga ukuthi uzakwenza kodwa esingakuthe ukuthi wehluleka namakhombe abenceda kakhulu amafutha ahambisa bedua bedufa kodwa amakhombe abetholaka transport bs futhi benesina gaa lapha siyafuesiya upoint b from point b to point b beyohambeka kodwa kwamanje umuntu gasakwanisa ayibona izihlobo zakhe ayibona abangani ayibona abagulayo lamala engagula ebusuku ngasenelisa ubanayese.
Uhulumende uthi kunengi akwenzayo ukululungisisa udubo lokusilela kwezimota zokuhambisa elizweni osaphethe isikhundla sokukhokhela inkampani kahulumende ethwala uZulu eyezubko. Umnumzana Evaristo Madangwa utshele abephephandaba leSunday Mail ukuba sekuzosungulwa isitimela esihamba emini ukuthwala abantu ukwehlisa udubo lolu. Ngomgqibelo umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise uZulu ukuba abakumsebenzi wokuthwala uZulu sebezavunyelwa kusimo esasiyiso kungakaqhamuki i-COVID-19 kodwa lokho kuyekethiswa kwemithetho ukuba abemichova labamabhasi abasebenza bezimele baqale ukusebenza ngokusemthethweni esithi kuzokwenziwa ngemva kokuba uhulumende esebeke iziqondiso ezizolandelwa zokusebenza kwabo njalo akachongo ukuba lokho kuzaqala nini njengoba abantu lokho bebhekane lodubo ukuya emsebenzini kanye lokuphindela ngasemakhaya sebechayisile emsebenzini. Iningi libonakala lihamba ngenyawo imango emide kumbe beminyezelene emabhasini awezubko amalutshwana ahambayo. Abanye sebeze belahlekelwa imiphefumulo ngokugada izimota ezingela mvumo ezigcina zigijinyiswa ngamapholisa kudala ingozi zomgwaqo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Usiba lukhulu webhanga lelizwe umnumzana John Mangudya uthi umlayo wethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa walisa amabhanga ukukweledisa abantu namankampani imali kuzasebenza okwesikhashana nje. UMnangagwa wethulela umthetho ngomgqibelo ebusuku ngoba isithi sekulezigilamkhuba eziboleka imali emabhanga zibe sezisiyasebenzisa ukuthenga idola leMelika emkambo wensitha into athi ibhidliza umnotho. Osomabhizimusi labacubungula ezomnotho bathi uMnangagwa usebulala umnotho ngamandla ngoba lomthetho uzabangela ukuvalwa kwamankampani njalo uthwalise nzima uZulu ophila ngokuboleka imali emabhanga. Kodwa uMangudya utshele umsakazo weZBC Izolo ukuthi lanxa bebunanzelela ubunzima obudalwe ngumthetho lo uzasebenza nje okwesikhatshana emizameni yokuqinisa umnotho welizwe. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi uhulumende usephelelwe ngumphako.
Abantu bezana bayesikolo kodwa abazwisisi economics. Asikwazi ukuthi economics yabo bayifunda ngapi. Abantu bazuza imali emabhenki bedinga imali kuthathwa babayifunda babhadala ischool fees. Abalimi ama-farmers adinga imali emabhenki kulama-developmental banks afanele ancedise omama. Yikho ke uma uhulumende esesaba izigananda laba abantu abaqhulileyo abaziwayo abatshintsha lokuthengisa izimali abayekele sebekhathesi sebeqonde ukuthi bakhawulise uZulu yena uZulu engazi ukuthi ufelani. Siyakwazi kule bhenki elikhulu iStandard Chartered iBarclays Bank sokwatshabalala elinye ibhenki lakhona selahamba layavula isikolo zalo eKenya leZambia. Yikho ke sizabona ukuthi siza kusha ingxoxo zomlomo ngabantu abangazi ukuthungamela lokufaka umhlahlandlela omuhle wezenotho. UMangudya wathi siqalisa ngo-2016 uma idola leZimbabwe lingayekeli kusebenza kuzatshiwa umsebenzi. Namuhla idola selisenza 450 ku parallel market to $1. Inflation si 96% ukuwa kwedola. Kutshengisa ukuthi sihamba sithwele amasaka sisiyathengisa. Ngalokho kubuhlungu ngoba abantu ubona lokho ebengazwisisi ukuthi indlala ivela ngaphi, ubuyanga buvela ngaphi, buvela ku-poor management of economy iZANU-PF.
Alikho ngitsho leli lodwa inyathelo elithethwe ngumnankagwa elibona lisebenza, ikakhulu leli lokwenqabela amabhanga ukuthi akweledise izimali.
Cha mntana inkosi, amanyathelo athethwe ngubaba uPresident Mnangagwa okunqabela amabhenki ukuthi angaboleka abantu imali alanda ukuzachobodisa inotho. Konke kuyahle kume. Namhla sibona ukuthi kuzachabalalisa udokoza kulalabo ethe bengani bayazama. Yinto enzima epha ukwesaba okukhulu ukuthi intole kungani iyaqala eAfrika jikelele, ngoba amabhenki yiwo ancedisa inotho ukuthi siqhubekele phambili. Lokho kwenziwe ngumongameli lo Mangujika lo Mthuli, ngibona ngani ngamanyala aphindiweyo. Ngabe ngabanye abantu ngabe bayaresigna nje masinyane ngoba sebelethe into engazange ibe khona emazweni aphucukileyo lalawo azama ukuthi inoto ikhwele.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi sokusesatshelwa ukuthi sokungaqhamuka elinye njalo izinga legciwane le-coronavirus ezikolo. Leli phephandaba lithi inani labantwana besikolo ababanjwa leli gciwane liqale ukuqansa kumaviki amabili izikolo zivulwa. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lowake waba ngumongameli wele Malawi unkosikazi Joyce Banda esigodlweni sakhe se-State House eHarare izolo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, salibonani bakithi, salibonani njani? Hayi siyabonga. Okhulumayo umaphosa laphana kwaNdolwane. Isigabeni esinye nje silaphana siphathi kwaNdolwane laphana emakhulela. Bakithi angazi ukuthi singayiqala njani indaba manje. Kakhulu indaba lokuze imihlobo le. Indaba yemihlobo izazizwa lingalungi. Kulabantu lapha abeke bephuma kuStudio 7 abathi abantu bavotela njani amaqembu aseMpumalanga. Kodwa siyakhuluma bakithi ukuthi asincedisaneni sonkeni sekele kuloko sikhuluma imihlobo. Abantu bonke abaseMpumalanga abayithandi into yenziwa eZANU-PF, abaningi abayithandi. Asincedisaneni ngoba uma singancedisananga sakhetha nemihlobo iZANU-PF angeke siyikhiphe. Angeke singazitshela thina sithi singabantu babamthwakazi sisapota amaqembu akithi. Kulapho siyakhona. Asizameni ukuthi sikhipheni iZANU-PF sincedisana nalabo lina abantu ethi abaseMpumalanga. Kwami naloko vela ngifuna ukukhipha emlonyeni wami, ngibona kuyinto edivider abantu bezimbabwe. Akukho right ukuthi umhlobo bani vele, akukho right akusebenzisi kahle. So asizameni ukuthi sikhipheni iZANU-PF. Abasebefuna kumthwakazi ngezokuphuma iZANU-PF lihlale phansi lamaqembu azalizwa. iZANU-PF vele angeke ilizwe, angeke ize ilizwe ethi lifuna ukuqhuma ilizwe lifukeza lokhu. Asikhipheni, sincedisane nephathi efana nabo-CCC esiyibona kuyiyo encedisa kakhulu mpela, ebhizi kakhulu sisi from kudala sisolobaba uTsvangirai iloku ibhizi mpela imva kakhulu. Izaphu vele ivuke manje, imthwakazi yavuka la ibuya ukuthi iyaqhuma ilizwe. Liqhuma njani kanti phakathi kwelokuze umna wabatshela bazakufa thina safuna ukuchitheka igazi ngoba belichitha abantu bezana kodwa vele akuthandeki lokho labanye abezana vele abasakuthandi kono kulalo baba lwenze ephuma egwanda akade ephuma kodwa ephuma kwebandle lelokuze lezana bayaphuma vele umuntu mayiphumile kawusabuyele emuvumbuzo ukuthi uphumelele uyabona ukuthi kuronga ngisho sebona ukuthi kuronga usephendukile so asincezane bagithi sikhipheni izana sonkeni amazibagwe singakhethi imihlobo siyacela bakithi abantu bakhethi imihlobo siyesime kancane ukhethi imihlobo amaqembu lana siyawazi amaqembu akithi abomthwakazi abozaphi la sikhathi sizafika ukuthi kubonakale ukuthi wona vele umthwakazi umi njani sesiwasapota kahle okwamanje asikhipheni izana pure siyabonga
njani estudio 7 ezimbabwe kuyamoshakala ezilonguvuso mnangakho ilizwe liyamoshakala so manje sesifuna ukuthi ilizwe libuswe abafana abancane abale 20 years ukuziya ku-40 umuntu ole 60-70 kumele ebheke inkomo zakhe emakhaya yibo ababulala ilizwe
linjani balalela abahle kustudio 7 lonke ngiyalibingelela abezanu abezaphu abemthwakazi abe-CCC CCC ibandla elihle kumeleke ibandla elihle CCC yellow movement ngithanda ukuthi ngitsho nge-strike lesi esenzakeleyo ukuthi hayi silitshayela izandla abafundi bema-universities kodwa lathi-ke silahle phansi ma-teacher abangazange behambe ku-strike bazali abangazange behambe ku-strike ngoba i-strike lesi besisinceda kungasenani izanomelanga bazikhukhumize bethi abantu abastrikanga inkinga nansi i-strike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized kodwa nyangakwazi ukuthi ezinhliziyweni zethu sisitrayikile ngobuningi ngoba khayelanini emadorobheni kuhamba abe emsebenzini abalutshwana abantu abaningi ababerumaruma behambahamba ngabantu abangalamsebenzi abangalani so i-strike besingasebenzi kodwa lanxa kunjalo ezinhliziyweni zethu zisitrayikile bengagijimela iyabhala kumaphephandaba bethu abantu abastrayikanga abantu balandelile ilizwe abalandelanga ilizwe abantu azange belandele bejabulele ukuhlala emsebenzini bahambile ye ngezinyama kodwa ngezinhliziyo zonke besistrayikile ngoba siyasifosa lifaka amabhiza omlilo kuze kungikhumbuze umprofethi webhayibhilini u-Isaya linabantu bezanu u-Isaya uthi yena lithembe amabhiza omlilo izinqola zenzokwethusela abantu abampofu lithembe imbhobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja izanu PF isiyehlulekile since 1980 ababusi bayo sebeze befana lo-Nebukadneza unkulunkulu uzondile u-Nebukadneza wadla utshani for 7 years izanu isingu-Nebukadneza ejeziswe ngunkulunkulu unkulunkulu uyajezisa ababusi sebesidla utshani nxa susidla utshani usuyinyamazana you have entered animalism away from i-humanity awusacabangi ezombuso kakahle ezepolitical agenda awuselayo i-social content awuselayo ama-economic values ukuthi uzabusa njani ilizwe awuselayo into okuthiwa i-economic integration awusela i-religious respect awusela aba-advisor abantu bezanu batshiyenini zaninge i-CCC yalincusa ithi lina uyanini ngobuningi whether ngwezaphu ngwezanu lijoyine lithule ebhokisini next year come 23 ilizwe leli lingalunga shiqiniswe lihle abantu wonke abakuzanu PF uzabalungela lapho obabugawule kuzabalungela la umongameli wethu umhlonishi ubaba mnangagwa kuzamlungela ngoba ilizwe leli silungisela lina ama-vegetarians abaphila lobugoga ngiyathaba ukuthi abantu lokhu bebuya slowly slowly sithi congratulations ukuba buchamisa the-CCC ngokuwina abakwezileka kuma-by-elections this week bathole 7 izanu yathola 1 inguquko sithi thina inguquko phambili inguquko sukuma Zimbabwe omuhle inguquko vota Zimbabwe omuhle inguquko yakha Zimbabwe omuhle so kungaba le nguquko sizasukuma kube le nguquko siyevota kube le nguquko sesiyakha-ke ilizwe lethu ngiyabonga amahlaba ezulu
salibonani salibonani basakazi ngungwenya lo eve webhinga esibila okhulumayo lo baba wezanu lo liyazi ukuthi nendlela akhuluma ngayo angazi ukuthi ngingambeka kusiphi isigaba liyazi umuntu uma ekhuluma kufanele ukuqala azibuze ukuthi into le ayikhulumayo kulalele abantu abaningi e-South Africa eBotswana e-America ngaphi ngaphi ilizwe lonke lapha ngase-Africa balalele so ma ekhuluma kanje akazibuze thiwa lumba loko mupone monseni kubusena kwebhinga mucheso kabuba msazi chivila ndikalau chivila ndikujuzi ya bonse masabuba wankidi imekele monsi ya sabu tayros nguwe keli mwana mbao nati mupone monsi leza abandi nwe mkupona mkubwa ndi mkudete kwa kafukata wechiluo ndi mengwenya niliku ndao ye Botswana kwewe delino kukukukuku kuhabroni kwe kala mutukombele mumanyika kwonse nkumubede kutileza abandi swe next year 2023 atu kwede tonse nitulu manjika sizame kubwe lani nsonge siye siye vota bagiti asambe nsiye vota tuende tuka vote kubinga monse tuinge muka baze kuvota mureje tuka vote narumba
talibu nani kustukio 7 nyabingelela lonke wanduwe Zimbabwe yesi ya vuma wanduwe Zimbabwe yesi ya wonga wanduwe Zimbabwe kakulu kuloko soko nzake lukute yesu vulele hati sisi 7 zere nga makombi yetu ya kubonga kakulu kutu aspisa chini kutu islande lumchetu kutu tata mapemiti ile fitness kuphela kodwa kwa association kasikufuni badala kasifuni kusebenziswa thina kwe kwilizwe ezola maphatha abusayo la ezan PF ndani ndani ukuthi bitcha na bitcha zothwa uma khiphana amakhombe leta abantu bayabangapi libakhambise ngapi izinto zezan PF asizifuni izinto zamaphathi lezi thina sizifuni sifuna ukujokisela sikhululekile sizisebenzele nje sikhululekile ngoba lesazi ukuthi vele thina izinto ze politics vela sizithande emjoveni that's why nihlala isifoni isikhathi esiningi bese singalandaba lento toy ukuvota mbe kuyini ubani esikhathi esiningi kodwa into ekwekathekileyo kithi ukuthi sina sithanda ukuthi sizisebenzele ezi abantwana bezimbabwe bese siyabonga kakhulu badala ukuthi nxa lingasikhulula kodwa into zebhukta lezi asizifuni kasizifuni sifuna ukusebenza sizimele thina thina sodwa sisebenze sizimele ezi umuntu ephekelane lekhombi yakhe sokuphelile kumbe sizizwa ama-association khonaokho erutin abekuqonda khona ngale kumbuka kambe emakhaya kube yikhonokho okwebhukta akasekufuni sesithini thina ukusebenza sidirectwa ngabantu bezanu sidirectwa ngabantu abaliyani party asikufuni lokho ngoba lo yabekhokhele kwazi ukuthi ungayiphi party asikuthandi badala cela uthathe amaphemiti thatha ama-fitness okuphelile siyabonga kodwa okwaziyo ukuthi uludrive walangqondo loo yinto ongalangqondo kumele esemhlalisendlini kuphela sokuphelile asifuni ukukontrola abanye abantu asifuni ukukontrolwa ngabanye abantu sikwazi ukuthi sisebenza kuhle labantu abagade izimota zethu sokuphelile
bolweni kustudio 7 studio 7 hayi basakazi naleli ukhulumayo uDumezi angazi ngene kustudio 7 kodwa ngengezengangena kustudio ngenxa ukuthi sengize ezingikhubayo ezimayelana nomkhonto wesizwe okhishwa kobulawayo kufana nokuthi babhidliza phela amathuna lapha kulele khona umzilikazi aboJoshua Mqabuko uma bebulala umkhonto wesizwe hayi lento iyaxaka nje lento iyaxaka kufuneka nje uma bebulala lo mkhonto wesizwe bese behambe beyibhidliza lakhona ngalo kubombuyane hayi khona kodwa into esixakayo yona leyo esuke ukuthi umkhonto wesizwe uphuma kangaliphi bangenaphi emkhontweni wesizwe bayawazi ukuthi umkhonto wesizwe umeleni hayi kahle kahle thina amandebele thina siqinene ngemkhonto sibulala kungamashona konke lokhu hayi liyabona ekugcineni sizo igugurawondo izabuya ibulale futhi amandebele ngendlela okuyiyo khona hayi hayi amandebele namashona vele akusoze kwafakwani kwazwana noma ngaze lithini nabo lithi liyabavotela bona labo bomnangako bomchamisa beni bana labo lithi liyabathanda kula nto ezolunga indebele lishona vele ngamafutha namanzi kodwa into engikhubayo mina ize yahlala kimi ngasehliziyweni namanje kuyihlona ukuthi umkhonto wesizwe uphuma ngaliphi ngoba thina nathi besizazi ngophawu lolu ukuthi nangabamzilikazi singabankomo thina mande umthokazi wonke ubonga umzilikazi noma ungaso umzilikazi kodwa nje hayi into leya xaka kabi iyasinyanyisa uphuma ngaliphi lo mkhonto wesizwe lo bathi bawukhipha hayi okhulumayo uDumezi kodwa nje fethu balaleli akazi le nto leyo bona iZimbabwe kahle kahle abahle bashele ukuthi nje vele kumele zikhale kuphiwe belahle imkhonto ibhamu lezi amashona abasidelela kabadelela basuka le kozimba le bazonyanyisa lapha yini umkhonto wesizwe uphuma ngaliphi
lawo bekungamazwi enu lina banaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika kulokuxokozela phezu kodaba lokuthi idale le-Supreme lilakho ukwesula umthetho okuvumela abesifazane abakhulelweyo ukuthi benelise ukususa izisu nxa befuna lokhu kuqale ngeviki edluleyo lapho okuphume ngulu imininingwane yabehluli be-Supreme Court ephathelane nokwesulwa komthetho lo lokhu kubangele ukuthi kube lokutshengisela endaweni ezishiyeneyo zelizwe izwe. Kuba kwethu isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ugatsha olulawula ezokukhulumisana olwePotras luthi imali yedatha yokuphumana ebulenjini ngamafoni eZimbabwe ayiduli kangako, okukhona ibuyanga nje kuphela. Udubo lokusilela kwemota zokuhambisa luqhubekela phambili lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ethembise ukuthi uhulumende usezavumela amakhombi ukuthi angene emgwaqweni engekho phansi kwenkampani yeZUPCO. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, olivalelisayo nguChris Gande.